ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 17 kunhlangula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa the $10 last year kwanza ukuthengela ihlukela impuphu isepa kugeza nasepa kuwatsha i-$10 yonaleyo ngalesi sikhathi kuzonjiwa sokuthiwa 97% sikhangele oluthi singabe kwanisa ukuthengela kuphela i-cooking oil kuphela. So ngezindlela inflation isithethe amandla omuntu ojikelele emalini yakhe okuthenga.
Isilinganiso sokuqonga kwentengo yempahla ezijiyeneyo lokudla i-inflation sikhuphuke ngezinga elisabekayo ngenyanga edluleyo safika pho sekukhulu 97.85%.
Namhlanje ngemandi nje sesibona amapholisa egcwele iHarare CBD yonke nje ngoba siyazi ukuthi bakhangelele ukuthi mhlawumbe abantu bengamasha mhlawumbe abantu bengayenza i-demonstration.
Amapolisa ohlangothi lweRiot abenyakazela edolobheni leHarare namuhla. Onke wabangukansila wakwamadlambuzi elilunga leMDC umnumzana Thamani Ncube ubhubhele engozini yemota ndawonye lomunye abehamba laye emangweni wakombimba ePlumtree izolo. Womgcina isihlalo weMDC eMathebeleland South laye ubikwa ebhewuke ngemota namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ezijiyeneyo lokudla eseinflation sikhwele ngezinga elesabekayo ngenyanga edluleyo safika pho sekukhulu i-97.85% nxa kuqathaniswa lanyakenye ngesikhathi esifanayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuqoqa amanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise namuhla njalo ukuthi intengo zikhuphuke ngesilinganiso esingena kumashumi amabili lanye ekhulwini 91.99% phakathi kwenyanga kamabasa loNkwenkwezi. Namhla khona intengo yesinkwa ikhuphukile isuka ku-$3.40 yaya ku-$4.25 lanxa isinkwa singatholakali ezitolo. Ukukhwela kwentengo yezinto sokuyinsakavukela ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Lokhu sokubangele ukuthi abantu abaningi badle imbuya ngoluthi njalo sokudale ukufuthelana okukhulu elizweni. Siyaxoxela incwadi ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko waqala ngokuchasisa ukuthi kuyini i-inflation ngendlela elula.
Sikukhwela kwentengo yezinto eziyabe zifakiwe ngoba uhulumende yafa esithi yi-basket, i-family basket. So ama-prices zinto zenezo family basket compared to i-period like khona bathi annual. So compared to the prices ayekhona last year to this now, ayabe se-increase nge-97%. So for umuntu osestrejini ukukhwela kwama-prices yi-inflation.
Ukuthoni ke kuZulu esikhwameni lokhu Shoko sikhangela ukuba nabantu abaningi ngabalayo imisebenzi kanti le mali layo kayibambeki.
Ukutho ukuthi kubana i-2 cents adulayo ya last year ayisenelisi ukuthenga izinto eyayizithenga last year yilo le 2 cents. Masikhangele singathi nxa le $10 last year ikwanisa ukuthengela ihlukela impupu isepa geza nasepa kuwatsha i-$10 yona le ngalesi sikhathi kuzenjwa sokuthiwa 97% sikhangele ukuthi singabe khona sokukuthengela kuphela i-cooking oil kuphela. So ngezindlela inflation isithethe amandla omuntu ojikelele emalini yakhe okuthenga. Njengokhangele ngathi esikubana ama-price zona aqhubeke siyaphambi kodwa izisebenzi zona le mali ezirholwa azikhwele.
Ngezinye indlela singathi sesisiya esimene sike sabakiso yini ngo-2008 lapho intengo eyayikhwela nje mahlayana esingathi hyperinflationary environment.
Singathi sesisakafika asikafiki ukuthi sifana lo-2008 umahluko kuyikubana khathesi izinto zikhona esitolo abantu ngabala mandla okuthenga. Oka-2008 kwakusenzakala ukuthi into zaziswelakala kodwa abantu bele mali. So kulokuyi-reverse okukhona. Kodwa singaqhubeka endlela esingakhona kungela ndlela esiyelungiswe singagcina siwele khona ngalo-2008.
Isinkwa laso lapha shoko sizwa kuthiwa sikhwelile kwezinye indawo. Ungathini ngalokho?
Sikhangelele ukuthi abakhangele ze-stock labo be-Grain Millers bathi inyawuthi esithi wheat ama-levels esesiselela ngayinyanga kuphela. And njengoba bekhangele ukuthi akulalapha abazathola khona i-foreign currency baqhungisa ibindi bemkambo omnyama okuzayenza ukuthi isinkwa sikhwele. Ungananzelela ukuthi abangabheka bakhangele ukuthi sikhwele siye ku-$6 ne-$7 ilofu.
Umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ecingweni ekobulawayo. Oge waba ngukansila wakwamadlambuzi elilunga le-MDC umnumzana Thamani Ncube ubhubhele engozini yemota ndawonye lomunye abehamba laye emangweni wakombimba ePlumtree izolo. Uncube uhle waphelela kulingozi kwathi omunye wakhe ufele esibhedlela sePlumtree ngemva kokungqikilana kwemota akade behamba ngayo leroli enkulu. Uncube ube ngumuntu osakhulayo njalo uthiye abantwana abancane lomkakhe. Besivame ukuxoxa laye khonapha kustudio 7. Sixoxele umalumakhe umnumzana Tifa Dube wasichazisela okunengi ngokwenzakeleyo.
Silusizi kakhulu wabonkomo ngobabutha amancube engithemba ukuthi abaningi bayamazi belokumuzwa ekhuluma lapha emsakazweni njalo abanye bemazi njengoba wabengukansila lapha nesigabeni sakomadlambuzi ePlumtree. Kube le ngozi yemota eyenzakala esigabeni ukuthiwa kukompimba. Kade behamba nje ngemota kwase kusiba le-head-on collision le-truck kwaba ukutshona kwakhe khona lapho. Omunye kade ehamba naye uthiwa ngu-counter uye wayatshonela esibhedlela ePlumtree Town.
Aberoli le abatshayane layo bona bakusimo bani?
Basesimeni esingathi abalimalanga kangako kodwa ke baye baphuthinyiswa labo esibhedlela nje ukuthi bayebonana lodokotela. Okuzisa nje ubuhlungu yikona ukuthi inxa zonke abalimeleyo labajonileyo nalaba abayibo kade behamba nge-truck singumndeni munye. Singabantu banye okuyinto edumaza kakhulu ukuthi sidinga sele ukuthi siqala ngaphi siqinise ngaphi into yakhona.
Amalungiselelo omngcwabo ami njani?
Umzukulu uThamani besikhangelela ukuthi abekwe ngomgqibelo kodwa ke kathesi kusase lokunye sezaba ukuthi sikulungise kodwa ntembu ukuthi kuzaba kuwele kuhle ukuthi ngomgqibelo uzabekwa kwamadlambuzi uThamani. Okwakathesi njengoba sikhuluma nje kathesi babunkomo isidumbu sisaseplumtree njengoba usazi ukuthi nxa ukuthi kwenzakala inhlekelele efana layena leyo kuyafana ukuthi umuntu ukutshola komuntu kuyafana ukuthi ahambe ayefika esibhedlela ayekhangelwa kulandelwa umthetho welizwe ukuthi ayekhangelwa ayenzelwe ukuthi ayi-postmortem. So kwenzeka ukuthi nje kube liqiniso ukuthi ngempela lo muntu ufele engozini yemota yini noma kwesinye isikhathi abantu ethola bebulela umuntu bamphostela kuleyo ngozi kodwa-ke hhayi sekusobala khona ukuthi ingozi yemota kodwa-ke umthetho kuyafana ukuthi ulandelwe. So sisayenza nalokho ukuthi nxa sebeqedile laphana sezenza amalungiselelo ukuthi nge-weekend ayebekwa kwamahlambuzi.
Umnumzana Tifa Dube yisihlobo sikamnumzana Thamani Ncube yena obhubhele engozini yemota izolo. Sithi makalale ngokuthula.
Kusenjalo umgcini sihlalo MDC eMathebeleland South umnumzana Solani Moyo laye ubikwa ewelwe ingozi yokubhewuka kwemota ePlumtree namuhla. Ibandla lakhe lithi ulimele kancane kodwa impilo yakhe ayikho engozini. Ngeviki edluleyo kubhubhe ilunga leMDC unkosikazi Vimba iTswangirai Java ngemva kokulimala engozini yemota eyabulala abasekeli beMDC ababili ngenyanga edluleyo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Amapolisa ohlangothi lwe riot ebenyakazela edolobheni leHarare namuhla. Inengi lithi le indlela kahulumende yokwethusela uZulu ukuze engalokothi angene esitaladeni etshengisela ngemva kwembiko yabasakhulayo beMDC eyokuthi baqoqa ukutshengisela phezu kokonakala komnotho. Umevisikama usethulela lolutaba.
Inengi lezakhamizi eHarare ziveze imibono etshiyeneyo phezu kokwanda kwamapholisa phakathi kwedolobha leli. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni, isakhamuzi seHarare njalo ephatheke kumisebenzi yokukhankasela ukulondolozwa kwelungelo loluntu. Unyoni uthi ucabangela ukuthi lokhu kubangelwe yinkulumo eyethulwe ngabasakhulayo beMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa emhlanganweni lentatheli izindaba ngeviki ephelileyo.
Kuthe kusenzakala lokho sabona nje amapolisi sebabize sebabuza ukuthi yeli ngephula umthetho yenjani njani. Namhlanje ngemandi nje sesibona amapolisa egcwele iHarare CBD yonke nje ngoba siyazi ukuthi bakhangelele ukuthi mhlawumbe abantu bengamatsha, mhlawumbe abantu bengayenza i-demonstration.
Uqhubeke ethi uhulumende weZimbabwe ukhanya engazihluphi ngosekwehlele uZulu.
Lokhu nje kusitshengise okusegcekeni ukuthi uhulumende lo kazimiselanga ngitho kancane ukuthi alalele uZulu njalo ukuthi asebenzisane loZulu. Thina njengabatsha nje sizimisele ukuthi hayi okwakathesi nje sesifike lapho esidweba khona umzila lapho esithi hayi sokwanele.
Kwasekelwa ngumnumzana Bekezela Gumbo omunye wabaphatheke emsebenzini wokucubungula inhlalakahle kaZulu.
Ukubonakala kwamapholisa okunje so kuyabayithusela abantu bigcine besehluleka nokuthi bemele amalungelo abo ngoba sikhuluma kunje so ukhangela kuhambe ekhaya lesinkulu ukuthi imali ngikhala iphupha ukuthi imali ngikhala ama-full team ayimali. Abantu bayahlupheka njalo imiholo yabo abantu abaningi abakusebenzela uhulumende abagcwele lapha eHarare imiholo yabo ayikhwezwanga. So ungakhala into ezifana lazenezo it's obvious ukuthi abantu uhulumende ukhangela ukuthi abantu bakhathazekile kakhulu bengangena isitalada noma isiphi isikhathi. So ukugcwala kwamapholisa mina ngokubona kwami njenge-analyst ngibona ukuthi bakuyilokhu kwabizwa kuthiwa i-deterrence ukuba ithusile abantu besabo.
Wengeze uGumbo ethi sekuyikwenza kwabantu asebafunda ukuba uZulu lakho utshengisela okungenza baguqule ukucabanga kwabo ngendlela abangaphatha ngazo abantu nxa sokube lokutshengisela.
Kuma-demonstrations adlulileyo athi befake i-warning i-government yakuthatha kalula kodwa kathesi ngiyabona ukuthi bafunde isifundo so sebehle besidingeke baqalile. Abantu phandle le kuyabanzima ukuthi benga-risk impilo zabo bengena ithawuni uma sebebona okunje. So bonani ilokhu abakubiza kuthiwa i-preemptive strategy.
Ukwethusela abantu ngale ndlela uGumbo uthi kungasoke kwasebenza nxa lokho okubafuqayo ukuba bacabange ngendlela abacabanga ngayo kungasalungisiswanga.
Bonani into eyenzakalayo lapha ukuthi abantu bazama ukuthi bebeloku beqhubeka bezama ukuthi sidelay yabona siphuzise into engayenzakala kodwa ukuthi as long as inkinga ezizo eziyenza ukuthi abantu behlupheke befisa ukungena esitaladeni zingazange zilungisiswe akusoze kusebenze ngoba kuthiwa idonki ungabuloku uhlala uyitshaya yethu senzani iyantunya vela nje ugcine kwehlula lokuthi ungayenzayo. Yikho okungayenzakala eZimbabwe nxa ungazange kulungisiswe izinkinga engizibalisileyo ekuqaleni.
unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo be-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bathole imibiko evela kwamanye amadolobho ethi lokhu bekungaseHarare kuphela kodwa lakhonale bekungesifanayo.
Amapholisa ke agcwele emadolobheni keHarare, koBulawayo, eGweru, eMtare, lendaweni esijetsheneyo, ukutshengisa ukubana ke into azimanga kuhle ke elizweni. Balokwesaba indaba zokutshengisela, njalo silokuzwisisa ukubana ke abafana bezanupf bafuna ukuthi bangene estaradeni betshengisela, bezenza abantu be-MDC ukuze batholeke i-evidence yokuthi babopheke abatsha be-Moving for Democratic Change. Lokho kuyinto esingasoze sivumele thina njengabatsha.
Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kungamangalisi kubonakala kwamapholisa bezulazula phakathi kwabantu ngoba kungumsebenzi wabo.
Amapholisa kathesi we are just doing our constitutional responsibilities. Amapholisa kumele babone ukuthi elizweni kulokuthula.
Kusenjalo abephephandaba le-Daily News bethule udaba lokuthi umphathintambo wezomvikela unkosikazi oPhamchinguri Kashiri uthi uhulumende ulungiselele ngokwaneleyo nxa bekhona abafuna ukutshengisela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima uZulu weZimbabwe yabhekane labo ngenxa yokutshabalala komnotho. Tumelani text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umsakazo kamabonakude wakwele Egypt ubika ukuba onke waba ngumongameli wakulelo lizwe ogenqulwa embusweni uMohamed Morsi uqaleke wahle wafa esemthethwamndaba namuhla. Iziphathamandla zakwele Hong Kong zigcine zivula imigwaqo eya esigodlweni samahofisi kahulumende ngemva kokuvalwa phambilini kokutshengisela kwabantu bakulelo lizwe befuna kwesulwe umthetho othi umuntu engabotshwa kumele ayethoniswa kwele China. Abaqoqa lokhu kutshengisela bathi abantu abangaba izigidi ezimbili bebe sezitaladeni betshengisela. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuphathisa emazweni asathuthukayo olwe-US Agency for International Development soluvule amahofisi alo kwele Somalia akade evaliwe okweminyaka engamashumi phose amathathu 28 years. Lanxa elemelika lingaqumanga ubudlelwano lele Somalia, isikolo someli walo savalwa ngomnyaka ka-1991 ekuqhamukeni kwempi yomdeni ilizwe lacina lingabuseki. Umkhokheli wesibhedlela sempilo koBulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya sememe abazali ukuthi bazebhalisela ukuhlolwa lokuhlinzwa kwabantwana labadala abazalwa belezitho zensitha ezingacaciyo ukuthi umuntu ngoyisilisa kumbe ngoyisifazana ukuze belatshwe bazivikele emkhuhlaneni efana lowemvukuzane. Kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu bathi iziphathamandla zalesi sibhedlela kumele bekele abantwana bakhule bazikhethele ubulili ababufunayo obuhambelana labo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Udokotela Solwayo Ngwenya wesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo usesungule uhlelo lokunxusa abafuna usizo lokuhlinzwa kwabantwana labadala abalobulili obungacaciyo emanyene labanye odokotela. Okwamanje abangafuna lolo sizo bayamenywa ukuthi bazobhalisela ukuhlolwa lokuhlinzwa ethi abantu sebeqalile ukubhalisa.
Namhla besikhuluma ngendaba le abantwana abazalwa kungakhanya ukuthi izitho zabo ngezani, izitho zamankazana yini kumbe izitho zabafana. Ngiyaxolisa kakhulu abanye babethi incukubili kodwa sogama elihle leli. Abantwana laba kumele ukuthi babuye bazobhalisa impilo ngoba sifuna ukubancedisa sibili.
Wengeze ethi ngokuya kwesikhathi umuntu ozalwa elalesi simo kudala umkhuhlane wemvukuzane lapho esekhulile.
Lezi zitho njengokuthi izitho zikababa emuntwini nxa zitholakala ziphakathi kwesisu ziyayenza ukuthi umuntu abe lemvukuzane esesengumuntu omncane khonapho kuminyaka amachumi amahlanu kusiyangama.
Olwela amalungelo abantu abalobulili obungacaciyo umqondisi we-Intersex Advocacy Trust Zimbabwe uMalume Ngwenya uthi luhlelo oluhle kodwa ngakwelinye icele lungaluhlanga. Ethi kuqakathekile ukuba iziphathamandla zesibhedlela zikhulumisane labo njalo aziyeke abantwana bakhule bazikhethele ukuthi ungumuntu oyini.
Uhlelo lwesiluzwileyo olwamadokotela ompilo luhlelo luhle kodwa lungalohlanga. Thina njengenhlanganiso besikhuthaza kakhulu ukuthi why kungabi lesikhathi esinikezwa bona abantwana ukuthi umntwana afike esikhathini sakhe sokuthi uyakwanisa ukuthi azikhethele ukuthi yena ungumuntu onjani oyisima njani. Ngoba into esikhathini esiningi sizathola ukuthi umntwana engakhethelwa ukuthi abe ngumntwana onjani phambilina kusuka futhi bese kusiba lezinye inhlupho futhi ezihluphe abazali umntwana engasayikho lokhu abazali abebemcabangela ukuthi abe yikho khona. So besikhuthaza kakhulu ukuthi ngabe siyahlangana lamadokotela lawa sikhulumisane sibonisane ukuthi kube lesikhathi sona senesinikezwana umntwana azakhule la afike esikhathini sokuthi khathesi sezibona ukuthi ngingumuntu oyini.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zobulili lokulwela amalungelo ecansi e-Voice of the Voiceless uMiles Moyo uthi sebezwile ngalolu hlelo kodwa abajabuliswa ngamanye amabala alesi simemezelo ngoba alobandlululo.
Inkinga yikuthi ngingathi amabala abawasebenzisile ukuthi restoration to normalcy sekungani abantu abazelwe bezincukubili kumbe intersex ngabantu abangekho normal ngani kulento e-wrong ngabo okumele ilungise ukuthi akukho njalo. Njalo i-assumption naleyo ukuthi wonke umuntu ufuna ukulungisa njalo kumele alungise ayiqondanga. Bona kuqakathekile ukuthi nga odokotela labaqale bekhulumisane labantu aba-intersex before beyenza izinqumo zinalezo ukuthi kumele balungiswe.
Udokotela Ngwenya uchaze ukuba yena labanye bakhe baqale lolu hlelo benanzelela ukuqansa kwenani labantu abeza esibhedlela sebelemvukuzane esidle ingaphakathi okudlulise amalawulo njalo inengi labo ngabalobulili obungacaciyo. EZimbabwe inani labantu abazalwa belobulili obungacaciyo alaziwa ngoba isisekelo sombuso welizwe sicalwa ngokuncindezela amalungelo abo njalo lohulumende kasekeli amalungelo abo ezemacansini. Udokotela Ngwenya usole abazali abagcina abantwana emakhaya bengaphenduki labo esibhedlela ukuthi bazokwelatshwa kusasemasinya kodwa beza labantwana laba sebekhulelwe imvukuzane yangaphakathi ikakhulu ezitho zensitha. Uchaze ukuthi abantwana abancane labadala abakhulu bazakwelatshwa mahala kuthi abanye abavele behlawula esibhedlela bazahlawula kuthi abanye uma kusenza badingelwe usizo.
Uhlelo lwethu lokuthi sincede abantu abalabantwana abangakhanyiyo ukuthi icace kuhle ukuthi ngabafana kumbe ngamankazana luyaphambili. Namuhla besihlola abantu sibakhangela kufika abantu abajiyagalolunye. Kade kumele ukuthi kubuye abanye pho abantu abasayenela ngokubuya ngendaba zokuhlutshwa i-transport.
abantu bafuna uncedo baphakathi bobunzima bokuthi abantwana bayakhula abakwazi ukuthi kumbe ngamankazana kumbe ngabafana. Lolu luhlelo esifisa ukuthi njengoba kade lungayenzakali ndawo lapha phakathi kwelizwe leli leZimbabwe, abantu bazazuza uncedo.
Kusukela ngesonto mhla ka 16 Nhlangula, abantu abedlula abalithumi sebethe baqala ukuthola usizo, abanye lokho bebhalisa ukuthola usizo esibhedlela sempilo ukuze bahlolwe kubonakale ukuba bengaphiwa sizobani. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leFC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yeKasilaga Premier Soccer League ngemva kwemidlalo ebikhona ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum lithe ngokunqoba elikwenze iqembu leBulawayo Chiefs nge-3 kanyanga ngomgqibelo landiza lahlala phezu kwengalane lemiklomelo ngamashumi amabili lane. Leso simo sihle sahlala sinjalo ngemva kokuba iqembu belihlezi phezu kwengalane phambilini wemidlalo yevikile ejumi lambili. Ele Chicken Inn libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu leTriangle ngensonto. Ngalokho-ke iqembu leChicken Inn lehle lahlala endaweni yesibili lemiklomelo ngamashumi amabili lantathu, kuthi ele Capes United lihlezi endaweni yesithathu lalo lile miklomelo ngamashumi amabili lantathu, njalo libe ngutshikilo bhanqa 3-3 leletail 1. Loba nje iqembu leFC Platinum libuyele esiqongweni sengalane yemiklomelo. Umqeqeshi walo uNomen Mabheza wothi kuzamele adinge abanye abadlali ngoba engasuthiseki ngendlela iqembu lakhe elidlala ngayo.
These guys have been here nearly maybe some of them have been here for 5 years, 4 years, 3 years.
Iningi labadlali bethu sebelesikhathi eside silabo. Iningi labo besilabo kumidlalo ebesiphatheke kuwo okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika, yikho mhlawumbe sebekhathele. Ngalokho-ke kumele sidinge abadlali abatsha abalamadlabuzane kanye labalomcabango owehlukeneyo.
Iqembu le-Highlanders liphakamile ahlala endaweni yejumi lantathu ngemva kokunqoba elikwenzele Dynamos nge-1 kanyaye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields ngensonto. Iqembu leBhosa lingene kumidlalo yangempela viki lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane. Emsileni wengalane lokhu kuhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona elile miklomelo yi-2, kuthi endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu leMshwane Stars lona elibe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele wange. Iqembu leYada lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni lile miklomelo li-12, loba nje linqobele Chapungu nge-2-1 ngomgqibelo, kuthi endaweni yesine nxa usuka phansi kule qembu leTel 1 lalo elile miklomelo li-12. Kusenjalo imidlalo yesigaba seKasilaga Premier Soccer League izake ime ukudlalwa kwamaviki amabili alandelayo. Kudedelwa uZulu ukuba alandele imidlalo ye-Africa Cup of Nations njengoba iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lalo lingelinye lamaqembu aphatheka kulo mncintiswano ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt. Abafana beZimbabwe badlale umdlalo wokuzwana amandla leqembu leTanzania ngensonto, njalo lo mdlalo ufike komlindi uyagcina lawa maqembu engutshikilo bhanqa 1-1. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Highlander ingoma kaSisa Senkosi sishayela abafana be-Highlanders ngokushaya iDynamos izolo. Singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Isilinganiso sokuqonga kwentengo yempahla etshiyeneyo lokudla ese-inflation sikhuphuke ngezinga elesabekayo ngenyanga edluleyo. Safika phose kukhulu i-97.85%.
amapolisa ohlangothi lwe riot achone enyakazela edolobheni leHarare. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.